Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 27 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa wele South Africa abaduduza imuli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezitshontshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane amakhulu ayisithupha 605 belomkhuhlane lo. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 37,249. Asebebhubhile bakhwele baya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,891. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,219. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,372. Abakhokheli bamazwe omhlaba kanye labezokholo sebethule amazwi entuduzo kulandela ukutshona kukaArchbishop Desmond Tutu wele South Africa. Ututu ubhubhele ngakwakhe eCape Town izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe ilizwe lakhe lilahlekelwe ngumuntu obeyisibonelo esihle emhlabeni jikelele owayelesibindi njalo owadlala indima enkulu ekulwisaneni lohulumende wabelungu owayencindezela abantu abansundu. URamaphosa uthe uhulumende uzahlela isikhathi sokukhala ilizwe lehlise amafleki. Uthe njalo uhlelo lokubekwa kukaThuthu luzakhokhelwa isonto yakhe ye-Anglican eyiyo ezaphuma losuku lokubekwa kwakhe. Abamasonto labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaThuthu. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Ubaba uTutu Bishop Emeritus ubeyisibonakaliso emabandleni kubafundisi ukuba nxa sihlangana lesigaba kumbe ngathi ngesikhathi lapho abantu ababandezelwa khona kumbe abancindezelwa khona kuyini okumele kwenziwe libandla likaKristu kumbe ngabafundisi. Wasitshengisa Mgceke ngesikhathi se-apartheid yokubandlulula eSouth Africa langesikhathi iSouth Africa isithola uzibuse waqhubekela phambili elokhu esebenzela emele amalungelo oluntu emengele amalungelo alaba abangeke bazikhulumela bona bodwa ekhangele njalo ukuthi nxa silobudlelwane lohulumende singenzani ukwenzela ukuthi sisale lokhu silibandla lohulumende la asale lokhu engukhulumende. Lokhu kwakutshengisa kwaba Mgceke loba wayengumngane kababa uTata uMandela. Siyamnanzelela ukuthi kwakufika isikhathi lapha ekhuluma khona emkhuza engathathu hlangothi lukahulumende ngoba iANC yathi isingenile ekubuseni wahle watshintsha waqalisa layo ukuyikhuza waqalisa ukukhulumisana layo ngoba isiyo esilamandla njalo isiyo yayisikwanisa ukubandezela abayanga ukubandezela isebenzi ukubandezela abafelokazi lezintandane waqalisa nje ukuyikhuza yona iANC lohulumende wayo.
Ungathi isiphi isifundo asichiyele umhlaba jikelele?
Babu Tutu esingathi thina ngesiKristu theology sitshengisele practical ukuthi leyo theology ubuzisisa kwethu ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni nxa sikhangele indaba yabayanga, nxa sikhangele ukubandezelwa lokuncindezelwa kwabantu kuyini okumele sikwenze kazange azithulele langaphakathi kwesikhathi lapha ayengabulawa khona umbabotshwe akhitshwe esikhundleni ayekiso waqhubekela phambili ekhuluma lalapho eselesikhathi sokuba esingathi ngesilungu privileged position nxa yokuthi wasekungena uhulumende omutsha owe-ANC waqhubekela phambili lokhu ekukhulumela ilungelo loluntu emele abantu abangakwanisi ukuthi bazikhulumele. Singathi even lakhonapha eZimbabwe siyakhumbula ukuthi waqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe lapho ayibona khona abantu behlukuluzwa wayekhuluma engazithulele.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kakhulu abafundisi kumele simele amalungelo abantu, simele abantu bakithi, sikwazi ukukhuluma izinto ezihlupha abantu singesabi, singabi lovalo ngenxa yokuthi sisebenzele uNkulunkulu singazesabeli. Njalo lokuthi nxa sithina siseduze lalabo ababusayo sikwazi ukuba lesibindi sokuba tshela lokho esibona ukuthi uNkulunkulu ufundi babuse njani abantu bakhe. Lokhu wakwenza kakuhle wasitshela umzekeliso. Njalo lokuthi singasihluphi ngeZimbabwe kuphela kodwa sikhangeleni lapho emhlabeni onke jikelele kuyabe kulabantu ababandezelweyo kumbe abancindezelweyo amalungelo abo engakwanisi ethethwe ngalaba ababusayo wayekhuluma uThuthu. Ngakho lathi kumele senze njalo.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amapolisa athi abophe usomabhizimusi weGwanda olebutsha umnumzana Irimai Moringa kanye lezisebenzi zakhe ezine ngemva kokutholakala vele nyama yenkomo ezintathu ezintshontshiweyo. Inyama le itholakale esilaheni, inkomo zisanda kuhlizwa njalo ezimbili bezingakabulawa. Kolunye njalo udaba, amapolisa athi adinga umsolwa uBrighton Siziva phezu kokuntshontshwa kwenkomo eziyisithupha esezitholakele ezigcinwe eGwanda Showgrounds. Sixoxelwa ke wamela isigaba seGwanda ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Ludaba oludabukisayo njalo luzwisa ubuhlungu ngoba undoda yena lo kaqali ukungena mbe ukukhonjwa yimini kumbe khona ukuthi avalelwe esitokisini ngendaba yenkomo zona lezi ukuthi uyazintshontsha kodwa kaze sizwe kuthiwa ugwetyiwe ngubutheni useleminyaka ebalelwa ebanjwa ekuntshontshweni kwezinkomo kodwa-ke angazi ukuthi kusuka kuhambe uthini. Uzambona nje Dudu nango usengophumileyo. Hayi, indaba yakhona ungathi abantu wayebaphathe kahle. Yebo kuhambele bathile ukuthi bambambile bathatha le moto yakhe. Ngibe ngingafika mina khona emapoliseni kukhulunywa indaba yakhona yona leyo. Ngizihambela nje le moto leyo ngayibona, le misila yenkomo lezo zihlinziwe ngizibonele, okuyibufakazi bokuthi ulesanda sibili enkomeni ekutshontshweni kwenkomo lezi. Ubanjiwe bayamkhuluma amapolisa uzwe ususele ngokuthi kambe khathesi uzagwetshwa. Kumbuza phunyuka njengoba sibone ngathi uyaphunyuka ndlela thize nje ezandleni zomthetho lapho asazi kodwa iqinise ukuthi ubanjiwe. Asizothi uzihambisile yena wayezethula emapholiseni kuyikuthi ngabona uzwile ukuthi uyafuneka asazi kumbe khonapha ngemva kokubaleka kwakhe usiya kwenza imithanithani yakhe ukuthi aphunyuke. Hayi, kwazi bani.
Ungathi ukuntshontshwa kwenkomo kubhahe kanganani khona ngapho eGwanda?
Eqinisweni kankomo labalaleli hayi busela benkomo laba buyenyanyisa kuqala kwakungathi busela lobu busendaweni bezi ziqanjwa ngoshanya ugwela ngoJohn Deep nakubongoma engathi iGwanda South khathezi ukukhanya solungene ibhosa izigaba zonke zeGwanda amasela enkomo asegcwele yonke indawo ngikhuluma nginjenge mina ngilo mntana omfowethu ohlala khonapha eduzane leGwanda inkomo zizithuba zibonakali sezidinga inyanga ezintathu ezedluleyo ngizwa kuthiwa ngapha ngematshetsheni lakho ngabona inkomo ezingamashumi amathathu 30 ilazo zantshontshwa indawana yonke nje uyezwa abantu bekhuluma ngokutshontshelwa inkomo ludubo olumangalisayo bakekuko kwavuka umsindo kuze kubanjwe abanye laba abatshala abantu ababesiyagalela inkomo zabo bacina besithi labo bantu okunye basebenza lamapholisa yikho sibone ngathi okunye kuludubo khonapho ukuthi kati inkomo zantshontshwa nje zantshontshwa mahlayana ezindaba ziphelele emoyeni ezinye okungathi inganekwane engxenye kulesandla semfene endabeni le inkomo ziyantshontshwa hathi kancinyane ziyantshontshwa sibili la magama abantu ethiwa batshontsha inkomo ayaziwa asomringa yedwa kuyaqanjwa uzibani lozibanyana abeGwanda nxa bilalela uhlelo lolu sebesazi ukuthi hayi omunye umuntu abuyabotshebotshela inkomo nguzibani lozibani lozibani baningi ngathi baningi nje ukuthi bedlula umuntu yedwa abathathu mabane abaziwayo ukuthi ngamasela enkomo ziyantshontsha inkomo ziyanyamalala ezinye sizo kuthiwa zazi zibanjwe seziyinyama kubo grills kobulawayo kanti kukhanya ezinye yizo ngabona lathi esithenga inyama emabhutsha singabe sithenga inyama yenkomo eziyabe zintshontshiwe ngoba amadoda la kukhanya agijimisa indaba zamabhutsha ziyantshontsha inkomo nkomo la abadlali inkomo ziyahamba ziyanyamalala
Umnumzana Thande kuzinti Mkandla wake wamela iGwanda edalele parlamente. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto okubangele ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni iy'ndingeko zekhisimusi. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sibona ngani bangamahaga ngabantu abagijimela ke ukukhweza izinto bakhangelela ke phela lokho abathi ngama bonuses. So ngomnyaka ngomnyaka ke kujwayelekile ukuthi intengo yezinto ikhuphuke kodwa ke okwalumnyaka ikhuphuka nje intengo yezinto yona imali intshwana banengi bayakhala ngentengo ama products lama services kodwa imali yangkhona ke intshwana abamabhizinisi nxa bekhweza babe bekhangela ke ukuthi kungani banengi abantu abalezi mali so babe bezama ke ukuthola advantage ukuthi nxa kule mali engani ithethuthu yobhodayo ebantwini ezandleni bebe sebeyithola leyo mali asiyonto enhle ke esikhangeleleyo ukuthi nxa kuphela komnyaka abamabhizinisi bebe sebekhuphula ke intengo yezinto besenzela kubamba phela amabonuses abantu so ngumnyaka ongamuhle njengomnyaka odlulileyo nje kanti ungamuhle ngokuthi siloke siphakathi phela kwegcikaneleni ukubangela ukuthi ke abaningi bangaze bahamba-hamba kungabe labavakashi abathize lo bhizinisi laye asoza-ke athole imali ethe exaxa ngalesi sikhathi
Umnyaka lo ungathi ubunjani
kunengi abantu ke abakwenzayo nxa umnyaka uphela okunje kodwa ke iminyaka le edlulileyo ngendaba yegcikwana leli esiphakathi kwalo sibone ngani ke kwehlile ke lokho esasikubone abantu bejabula abantu kukhanya abala mali kulo mnyaka bazadlala ke likhefu bebalutshwa zifana ke lezi hlobo njengoba ezindenge zehlulekile ke okungena phakathi kwelizwe ngendaba yama restrictions ke akhona ama quarantine regulations. So intengo yezinto layo ibisikhuphuka abamabhizinisi ke bakujwayele ke ukuthi nxa umnyaka uphela bekhuphule ke intengo yezinto bekhangelele imali abadinga amabonuses yabiba njengabantu. Nxa kungaba le mali ke enengi sibona ke intengo yezinto kumbe intengo yama-services ikhuphuka. Kodwa ke ngumnyaka ke ongafanani leminye iminyaka njengoba ngitshile nje ekuqaleni ngokuthi abantu bahlanganele ma-problems athize umsebenzini, abantu kade besebenza ama-short working hours ngokuthi akufanelanga abantu bebuthane bebe baningi njalo amabhizinisi bengane ehlisile ke ama-activities njengoba ke kule gcikwane ama-restrictions kuya ngokuthi abantu kade besebenza umsebenzi bani. So abaningi ke ba-affectiwe ke i-COVID-19.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abanye abasekeli bezanu PF sebeveze ukuthi baphiwa izithupha zamanga ukuze baqilibezele kukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha ezabelo. Ikroniko ithi amapolisa kasoze avumele imbuthano yamasonto yokungena eminyakeni omutsha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. I-ZBC ithi umongameli yemasoni Mnangagwa usekhuthaze abamasonto ukuthi bagqugquzele ukuthula lokubambana elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani balandeli baka Studio 7 njalo lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi ngiyezwa ngiyakhuluma ngempela ngeZimbabwe hayi kodwa into esiphakela konke lathi hayi sikwane sokuthi sibone ukuthi hayi liyasikhumbula ukusitshela indaba ezenzakala eZimbabwe noma singasekho khona ngapha but hayi siyathaba kakhulu uhlelo lona olusinikeza indaba zenu ezimnandi ezeZimbabwe kububi bonke obenzakala eZimbabwe but hayi cela kuphela gcina kakhulu nobogogo elivotayo impela siyalincenga kakhulu ngothixo bogogo ukuthi leli labazukulu emakhaya belifundise ubhalo esi lengasulubele bhalo esi abaqatha besiyakhwakeli siya lesidayo linalikwazi ukubhala bese libhalwa into ezingasizo bebelibhale kwe-esi abafuna khona abantu labo zamanti impela kathesi isikhathi sokuthi abantwabenu labazulu belifundise ukubhala u-esi kubhalwa njani sesidingile impela ukuhlala sirojiwe amavoti uzothakula amalokhuzeni ama-ballot paper hayi bezame kupela bogoko ukuthi abantwana libavumele abazulu belifundise ukubhala u-esi uxhanje kahle kahle nje lingadonsi imali ibhala lifake nguhle ebhokisini yokuxaweni kahle ngoba liyafika abanyefundi likwazi ukubhala xa mase lisiyafika fanele abe selikhokha ningasakwazi ukubhala kuyona i-ex lecensa ukuthi hayi mbhalelani imali belibhalela sibe zifakela apho abafuna khona hayi zamani bogogo mpela nelisubulalayo mpela zamanini bogogo labokhulu ukuthi abantwana belipractise lipractise ukubhala u-ex beni lapo hayi zamani badala siyalicela mani libheke nomumo mani umubi mani zamani phela awu bogogo lezanda bokhulu mpela
amavuko amavuko Studio 7 nabalaleli bonke jikelele ngivukisa ngingapha ezweni lase-South Africa ngindoda yakhona lephansi esikhalane ngizahlala ngo-anonymous ngosuku lanamhlanje usuku lapho abancindezeli betholakala bejabula be-DNA Day mhlawumbe ingqondweni yami angizwisisi kahle ukuthi unity kanti yini ngoba nxa ukhuluma nge-unity ukhuluma ngokubambana kwabantu manje kanti i-unity bani le eyanamhlanje i-unity yabathile be-unitela ufaka ezikhwameni zabo kanti thina nxa kuthiwa siku-unity sitholakala sisemazweni kuyi community konoko yi kumbe lwanye ka ulimi lwami according to my understanding. So kasiqeleke kuwo ababusi bethu ukuthi kabo bayenze iunity yanye mpela, iunity benefit bonke isonke isizalwane seZimbabwe. Kungakhanya umuntu eyi-one kuthiwa nguye okuyunity kaphulele esishini sakhe abanye bebulawa indlala. Ngempela ngempela sizwile abantu bakithi ake basizihawukele bona ababasembusweni ngoba sila abantu bakithi laba balibela ilizwe lelelana bafa kulipela khona abanye. Okudingeka ukuthi asisimeni sidedelana phela, kungabe ngumbuso lo ukuthi umuntu ohlele esihlalweni kahlale esihlalweni sengathi ngeyedwa walibela ilizwe. Ngamafitshane ngithanda nje ukuthi hayi leli langa bakithi thina sizizalwane saseZimbabwe sisemazweni vele kalisisebenzeki la kancane.
Sanibonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7, ngiyalibingelela lonke ngezindawo ezijiyeneyo. Ye mina ngithanda ukuthi ngilimukise abantu bakithi bakwaMthawazi ngithi kibo abavuke emaqandeni. Bengicela ukuthi abantu bevuke emaqandeni, mina angisomuntu wezepolitiki kodwa-ke ngendlela okwenzakala ngakhona kwelakithi ikakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ebantwini besendebeleni, ngithi abantu besendebeleni abavuke emaqandeni beyekele ukulandela amaqembu la abadonsela emgodini, belandele amaqembu akibo ayiwo abasa ekukhanyeni. Iqembu nanto iqembu le-MRP lifuna ukukhipha abantu ebunyameni libafake ekukhanyeni. So ngithi abantu kabayekele ukulandela amaqembu lawa abadonsele emgodini, belandele iqembu le-MRP okanye-ke belandele iqembu lezaphu uma bengafuni iqembu le-MRP, ngoba la manye amaqembu angaqedakaliyo abadonsela emgodini. Abantu kabavuke emaqandeni, ake likhangele ikakhulu into eyenzakala ngesikhathi sombhuqazo, lilike lidownload nakuma-YouTube libone izinto ezazisenzakala kubazali bethu ezazisenziwa ezibuhlungu kakhulu ezazisenziwa ngayi-50 Phuket. So abantu kabake beyekele ukulandela amaqembu la abanye aqedakaliyo, kabalandele iqembu le-MRP okanye ke belandele elezaphu. Ngiyabonga.
Salibonani balaleli balandeli beStudio 7 abathandekayo. Kusuka kube buhlungu kuyadabukisa njalo. Kahle kahle bengithi kungumbuzo kuyisicelo kubasakazi beStudio 7 wonke ngizothikelela especially ukubalisela ontongameli oGibbs Dube nabanye ababa benethuba lokuthi baxoxisana kumbe ba-interviewe ngabasi ngokube ngeze ukuxoxisana ngolimi lwesintu lobaba uGawuni. Ibekungumbuzo njengoba ngisithi umbuzo nesicelo ukuthi akukwanisi akweneliseki yini ukuthi bayekile uku-interviewa uGawuni, bangabi lengxoxo loGawuni, bazama ukudinga nje omunye ongabe ngoba kusiyethu umlandeli uMandlela uMbusayo onemandebeleni. Yena kube isicelo kube ukuthi nibambe nje kumi-interviewer ngoba uGawuni sesilimazile kakhulu. So kunabantu quite number of people esebenzise beyizigulane imikhuhlane ye-BP bekukhutshulwa i-BP ikhutshulwa uGawuni. Into azikhuluma uGawuni siyagulisa, ziyagulisa ngempela. Khona manje uGawuni uyabuzwa umsakazi lapha ukuthi ngeyunithi le khona ngesenzo saba khona sombhuqazo sasizongibani nobani, umbuza nje into esimple and straightforward ukuthi uyena uthini kulokho okutshiwo libandla lezaphu ukuthi i-Unity Day 22 December ibakhumbuza abantu izihlobo abangani ababulawa yi-ground. Uyehluleka nje ukuthi akhwele phezu kodaba
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. EAP ithi uhulumende weleKongo wethule umlayo onqabela ukuhamba-hamba kwabantu ntambama izolo ngemva kokudubuka kwebhomba elibulale abantu abahlanu edolobheni leBenin. I-Voice of America ithi abamabandla ezombusazwe kwele Somalia sebehlulekile njalo ukuvumelana phezu kwelanga lokwenza ukhetho. Singene udaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usechaze u-Archbishop Desmond Tutu njengomuntu wabantu obezinikele kuNkulunkulu ngobuqotho. Emazwini entuduzo awethule izolo, uBiden uthe yena lomkakhe baba lenhlanhla yokuhlangana loTutu kanengi kuminyaka edluleyo, okugoqela ngo-2010 lapho abamethekelela khona ngesikhathi semidlalo ye-FIFA Soccer World Cup. Uthe isibindi sikaThutu sokumelana lohulumende wonqintezelo kwele South Africa singesinye sezizathu ezenza iMelika yathathela lohulumende amanyathelo ukuthi achiyane lokuhlukuluza abensundu. Wengeze wathi uThutu uthiye umzekeliso omuhle obukwa ngabaningi emhlabeni jikelele. Amazwi kaBiden agcizelelwe ngabakhokheli bamazwe aphetsheya atshiyeneyo abagoqela uJustin Trudeau oweCanada kanye loBoris Johnson weleBhilitane, bona abathe uThutu ubengumlweli wamalungelo omkhulu obesaziwa njalo ngokukhulumela abantu abancindezelweyo. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngivumelana laye umnumzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomunye uDesmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasa ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzivuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayewona adincindezela abantu izolo. I-America lamanye amazwe abesekela lamabhunu bezama ukuthi befake amandla abo ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo ochuku, umbuso wabo ukuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwane umlotha phakathi kwamabhunu laye wonke umuntu weSouth Africa obekade encindezele kakhulu abantu abansundu. So ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi libemzwisise njalo bekubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcweleyo. Sithi-ke ngalawo kahambe ngokuthula ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uThutu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayebona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi i-America ivele indaba yokubandlulula usundu. Akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zidluleyo omunye umama owayelipholisa wadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa, esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kambe shwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uyedonsa i-trigger sibili, udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi iqede indaba yokubandlulula abantu abansundu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo. Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa weleSouth Africa baduduza imoli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.